Chris Gande nenawo de isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Lami ngibonge uThandonoka Wande kobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olubona ukuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga lolaka olwalucatshangelwa lichiye umonakalo omkhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa.
Othisha kabangavumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani.
Abazali bazagibha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikole ezikolweni in case.
Lanxa ukhetho soludumela emansumpeni, amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa.
Njengebandla le-ZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini.
Sokulokufuthelana kwele-Nigeria okulindelwe impumela yokhetho lwangomgqibelo ngoba amabandla aphikisayo athi ibandla elibusayo liyaqilibezela.
Isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe, especially abantu abasha, ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku-ballot box.
Isiphathamandla sikahulumende weleMelika uDeputy Assistant Secretary Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamuhla eZimbabwe uzoqhuba inkulumo lohulumende weZimbabwe.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwane ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga lolaka olwalucatshangelwa luthi umonakalo omkhulu kakhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa lokubhidlizwa kwezakhiwo. Kusenjalo amapholisa athi abantwana ababili, omunye obeleminyaka emine, omunye eleyisithupha, uPremier Shoko loDonald Gwezuba, bagalule eChidanikwa eMberengwa, esigabeni seNduna uMaparavana, emgodini olamanzi. Omunye obeleminyaka emihlanu, uMthulisi Nhlalo Ndlovu, oweSt George Village eNduneni uMabhikwa eJojolo, ubhubhe ngemva kokuwela egodini elilamanzi. Kusenjalo isidumbu sowesilisa uMnumzana Resistance Mhlanga, obeleminyaka elijumi lasitshiyagalolunye 19, oweBanda Village eJojolo, owagalula ezama ukucapha umfula uGwayi, wona owawugcwele sitholakele sakhutshwa emanzini. Ukuhlaziya indlela abantu abangazivikela ngazo ungozi ezifana lalezi kanye lezulu, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula lolu daba uMnumzana Everson Ndlovu.
Abantu bananzelele vele khona bangachathi imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu le linganani. Ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la, kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi, and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini, imota sezithethwe njalo njalo. Lesikolweni ethanda izulu liyasithola abantwana besezikolweni. Othisha kabangavumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani.
Abazali bazagibha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikole ezikolweni in case ngoba sikwazi phela, you know, lokudla phela abaza kudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele. So lama local authorities yena ama council ethu ngalana kathi make sure ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esabo climate change leyo uguquka komqoko, you know, komkhathi lokho our preparedness plans ahlale updated now and again. I go and see a figure, say, to a local authority, Matobo. If I go to disaster preparedness plan 10 years ago, things have changed.
Local Kulumilanges and Jessinga Zenza, Owaka test, but in the long term, Ukara Cheguluti, Kubelin Fundiso about Ama disasters, Eskolwen, Ukaraculam yet, Kubelin Fundiso, Guza comes. You know, local city informal education. But practically, in a single year, in the events, in the cell, in the flats, and the people who are police to the department, that department can be expanded into communities. There's need for e-practice. Nganjalo ke abantwana ke bafundiswe even lokuswima ezikolweni kuthi in the event nyakalula kuyini engakwenza ngaswima ngcono njani. You know, akungabi njengathi sakhulu ukuthi abantu abaswimayo, you know, it was something like luxury. Kathesi is no longer that. It's a necessity that I know how to swim. As a kamuzini ke ngale ama village lama ward civil protection committees ethu kanikwe i-capacity ebanzi bakwazi amasayini okuthi umfula nxa uza kugcwala ngamandla siwubona njani, bakwazi ukumeasure, you know, bakwazi ukupredicta, even besebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems. Ngoba kokho bekwenza konkana
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esesifila to some extent, you know, the impact of the cyclone. Those years, as you tell us, we are afraid low. But as it was, afraid, angamane futhi abe namandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele. Yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselele. Kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikaland. The systems, the civil protection department, if yakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation. Yikho phela futhi labantwana abanye ukuthi bangaya esikolo and so on and so on. So kuhle kube njalo ke ngoba sikwazi ukuthi ucyclone lo uza thola amandla nini ince ngobusuku balamhlanje. So yes, angalimaza izifuyo, angalimaza izilimo, angalimaza izindlu lapho sihlala khona, zilima leziwe sibili, angalimaza ama bridge ethu.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ecubungula ingozi ezidalwa ngezemvelo obexoxa icingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Lanxa ukhetho soludumela eMansumpeni, amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa. Ibandla lesisi lithi lisaqoqa umhlahlandlela wezokhetho andubana liqale ukukhankasa okuqotho lanxa okwakathesi abalandeli behlangana bexoxisana. Kuthi ibandla leZANU-PF lona lithi lizaqala ukukhankasa nxa kungenziwa ukhetho lwebandla olwama primaries. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana kudakwashe Munsakwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwamanje njengebandla leZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekankase, ukubana ezithengise ebantwini. Icandidate esilayo okwakhathesi kuZANU-PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Ndambutso Mnangagwa, nguye yedwa esimkankasayo ebantwini, nguye yedwa icandidate eZANU-PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama primary elections awumhlangano weZANU-PF. Ama primary elections ayiwo azasinika ama candidate okuyamele siwakampenele awedale le parliamente lama councilor ethu avela wonke kuma primary election. Ama primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi iZANU PF ilengisa esithi ngama cell registers. Ama cell registers yiyo ivoters roll eyomhlangano owezanu PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla leZANU PF. So yiyo i-exercise esiyenza esikhangelele ukubana ingaphela limviki esesingenekiyo. Konke lokhu kutshengisa idemocracy ekuZANU PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho. Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngamarali lokunye okunjalo abantu bebuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni iZANU PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukutika kukhonokho ama primary election ethu afuze ebe ngo-April, end of April khonapho. Ngoba sikhayelela ukhetho ukuthi libe end of July ungena ku-August. So after ama primary yikho lapho ubona khona sokulokhu kugijima-gijima, sokulama-rally athize, sokulokhu ginqa-ginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kuley election njengebandla leZANU PF sikhuleka njalo sikhayelela ukubana sibe lama primary elections aphangisayo ukwenzwa, ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena ku-ground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo. Asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama candidates ebandla elibusa eleZANU PF. Abanye bengathi kuthiyena hatshi akujananga, isikhathi kuphela iso singakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho. Yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela begijima begwenqana besenza into esijene.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
So kulokufuthelana kwele Nigeria lapho okulindwe khona impumela yokhetho lwangomgcibelo, ngoba abamabandla aphikisayo bathi ibandla elibusayo liyaqilibezela. Kuzigaba ezilithumi lanye 11 esezibaliwe, amavoti achikomba ukuba ilunga lebandla elibusayo umnumzana Bola Tinubu nguye kade ekhokhela, kulandele owebandla eliphikisayo umnumzana Atiku Abubakar, bese kusiza omunye njalo owebandla eliphikisayo umnumzana Peter Obi. Amabandla aphikisayo bathi baphume embuthanweni lapho kade kumenyezelwa khona impumela yokhetho besithi ayihambelani laleyo ethulwe iziphathamandla zamabandla la ezigabeni kade seziqanjiwe. Owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Olusegun Obasanjo ucele ukuthi kuvotwe kutsha ezigabeni okulokufuthelwana ngenxa yokungamukelwa kwempumela yalolu khetho. Akwaziwa ukuthi kuzokuba lokuvumelana na kulezo zigaba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esikwele Nigeria unkosazana Thabisile Ncube.
Namhlanje eNigeria umumo wakhona ngani ufudumele kakhulu. Umumo ufudumele kakhulu kushisa be. Abantu especially abantu abasha abajabulanga neze. Kukhona amahunga-hunga kodwa anomfakazi bokuthi ama-elections ayizolo na ngomgqibelo kube nokuriga okuthile. So abantu abahlalisekanga, bazondile, bakwatile, bayachinga njalo futhi hayi abahlalisekanga.
Sizwa kuthiwa abatsha bavote ngobuningi, kuliqiniso yini lokho ngokubona kwakho?
Abantu abasha ngingathi bavote ngobuningi babo, baphumile sibili bahamba bayovota. Bekuyinhlabathi yabantu, kwizintuthwana zabantu kuma-polling station abantu bevota, bavote baze bayahlala khona kwaze kwafika ntambama, befuna ukuthi besuke kuma-polling station wabo sebeqedile ukubala, sebesazi ukuthi ngobani njalo ngamanamba, inamba bani abayenzileyo emavoteni wabo. So ngathi yebo, abantu abasha bavote kakhulu futhi bahambile bayo protesta amavoti wabo.
Sifundo bani esingafundwa yiZimbabwe
njengoba layo isiba lokhetho kunyanga ezilandelayo nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona ngabo
isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe especially abantu abasha ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingaba esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotsha ku ballot box ema polling station wethu kodwa ke kunjalo nje akuvotwa nje uphume usuke ivota bese uya defend ivote yakho njengabantu abase Nigeria abantu abasha bavotile baphinda bahlala futhi njalo belinde ukuthi amavote abo ebalwe nayo bencedisa bekhona
alo ke ngonkosazana Thabisile Ncube isizalana seZimbabwe esikele Nigeria okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba hachiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi isiphathamandla zekolleji lenasti kobulawayo zehlise imbadalo yama-school fees ngemva kokutshengisela kwezifundi izolo iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHarare izolo uqale ukuthonisa icala likamary mubayiwa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana constantino chiwenga elokuthi wayefuna ukumbulala umfakazi wakuqala ubikwa ethe wathola igazi elaligcwele phansi okungakhomba ukuba mpela umbayiwa wahudula uChiwenga emsusa embedeni wesibhedlela seSouth Africa kodwa yena umbayiwa uyalilandula leli cala okwamanje sengidedela emuva kancane ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Msakazi omuhle lapho okhulumayo ngusiba likhulu umfokanyoni msakazi bengithanda namuthi mbeka amagama amabili amathathu ngokhetho luzayo lapha neZimbabwe mina ubona kwami msakazi ngokubona kwami ngoba nami ngiyayistarta ipolitics ngiyayibona ukuthi ihamba njani eZimbabwe laphana angisiboni isidingo se-opposition mhlawumbe lethi ifuna ukubusilizwe ngoba ifuma bengasayiwina upresident angafaka ngopresident njengoba bethi bona izaniye bancitha imali abantu be-opposition so kungani mabethi phela ubangaluza ku-presidential bethatha amavoti wonke bawabisele kuzani ngoba thina ma kuthiwa umuntu usewinile endaweni ethile kwini opposition sibubona utshintsho i-opposition yantiza ngotshintsho kubulawayo kuwini opposition for 20 years but azange silibona utshintsho bathi mayithatha kuzani manje bahambelani ku-election befike iluze befaka abantu babo la bantu babo bafakelwani kuleya ndawo ngoba e-South Africa siye sabona ku-Cape Town kuwina ama-opposition indawo zabo ziphucuka e-Mid Valley kuwini opposition indawo ziphucuka kathi bona yadingani lapha ifu bangadliwa umsakazi mina ngithi batshele nje ukuthi bebisele amavoti yonke kuzampf vele abantu bevele bezihluphekele ngoba i-opposition ayilancedo lapha uphrebuya ekhole yamahhala musima oqeda ungenzeli ukuthi ngiyabona
studio 7 linjani balaleli nabasakazi abahle hayi siyabonga kakhulu kanti okhulumayo ngishoke ingolovana phansi kahle next wolo sikhobokhobo laphana so la siyabonga izikhulumi zonke kodwa siqinisayo ukuthi hayi kubambana kuhle bonke abantu beZimbabwe nalaba nje abakhulumayo bekhona labafowethu sithi kababuye njengalokho amapermit ephela kuzokhitshwa lo muntu inqeko ngabuya kubuyelwe futhi makwe ukuthi kuyakhulunyiswana kahle bengithi mina bonke babuye kanye labakamthwakazi laba ngoba bathi bona abala president but bazabuya babuswe nguye mnangakwa ngoba akula nto ongayenza ungaphansi kwakhe uzamlwisa thini wena noma ungazubuse sekunika isigaba edina ngona ukhonapho ngukhansel but akulalapho ozawukhuluma uye khona imali uzayithutha esikhwameni sikabani ngoba kumele uyoguqa phambi kwakuthi ufuna imali ma ingakunika uzabale kuyena asivoteni sikhipheni simbumba sikhipheni zani ukuqala bese sibona ukuthi siyanegotiate ukuthi singakhulumisana sesihlala etafuleni sonke sikhipheke lo konke lokhu ukuthi ilizwe silibusa njani siliphatha njani singaphawulana ngemhlo hlobo hayi asingeke siyendawo amandebele sibalishana kakhulu singu 5 emashoneni so singahamba ngemhlobo singeke silibuse lelizwe liyasiyawufala abantu bethu bafe futhi baphele amashoneni lokuzozala ngaphewe gcwala asikhupheni ke bese sibona ukuthi amashona singadudula njani kuyele emva ngiyabonga
kusobala sibuyukuthi zang PF ayilandaba labantu elendaba yona yodwa ngemoli yayo kambe nxa eyathenga imoto zonke zethengela amapostoli lawa imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu imigwaqo athesi amatitsha akhala ngomkhulu yena uyaphosa kuyenza into engarayita ngakuthi ibumvulo ababenzayo labantu bezang PF lo president wabo ubumvulo ababenzayo lawo ha khane vele bafuna ukuthi abantu benze njani kanti bayasigqilaza she umbuso wamakhiwa awungcono stereki ngoba ivinoma besigqilaza but sasisihle sithole into yonke khonalokho umntu esidotileyo
elinjani basakazi bethu be-studio 7 hayi siyazizwa izindaba ezingazehlangothi zezimbabwe namhlanje uthanda ukuphendula kulalabo abantu abathi i-MRP le-tribalist abantu bathi i-MRP ayikho right iphathe efuna ukuvalwa ezimbabwe hayi ngabantu nje abalahlekaba abasadinga nje ukufundiswa nge-history ngesikhathi sabomgabe labonkomo omgabe labonkomo bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lo ncindezelo lukasmith uncindezelo lwalezwa emntwini omnyama bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lalolo ncindezelo baphakama babakhulula abantu kodwa isimanga kwakukhulule umhlobo wani omunye umhlobo wasalo lokhu ncindezelo omunye umhlobo omuntu omnyama so i-MRP right ma iphakama isithi ilwela abantu bakomthwakazi i-right ngoba ikubone layo kufanele ukuthi isukume ilwe lo ncindezelo olwenziwa ngabantu emashona nje abantu emathebheleleni so angiyiboni i-MRP ngobayo lapho mina hayi angiyiboni shem labanye angibezwe impela beyigxeka bethi yeyi i-MRP yeyi tribalist yeyi njani njani hayi bantu bakithi azamele ukufunda ipolitiki njalo ipolitiki funda imbali ukuthi yona ize ibe khona izanu izibe khona izaphu babesukume beboneni babebone uncindezelo njayo i-MRP ikholele kutheni hayi into engasiza abantu bakomthwakazi yileyi ayiyekele i-MRP ikhulule abantu bakomthwakazi
ngeke size simamele amazwi okuhlanya amazwi kamnangagwa uma ethi umnotho wezimpawu sowuthuthuki kuphi uthuthukile kuphi ngoba nje kusafana yonke into umnotho impi ezombusazo yonke into nje iyafana akukho nto eshintshile lapha umnangagwa usitshela nje umhlangano nje asifanela lo mnangagwa lo mayekele nje usitshela into engekho asifuni uzwa nje amagama wakhe okokucala sibaluleke eka ngenxa yakho mnangagwa manje sotshela uthi uyasamukela uthi sibuye bheke ekhaya uyasangana lo angifuni ukuzwa uyazi mina uyazi ngiyamnyanya umnangagwa ngiyabonga e-studio 7 ngiyabonga yime umcc uchibasa la e-Kempton Park ejos hayi angifuna uyizwa leyo ndoda la ikhuluma khona nje yeyi ngizangathi ngaphalazwa ngizangathi ngahlanza nje the way ngimnyanya ngakhona lo mkhulu loyo hayi
salibonani madoda kithi aka-studio 7 linjani ngiyalikhisela impilo ende ngenkosi yethu ujesu kristu owasifelayo madoda emthini ya ngiyithanda ukuthi ngizwe ndlalela kakhulu izindaba ela amapostoli asekhanya esingabantu asebengabakhampena hayi madoda ujudas kariyoti wasoze ebe yedwa yikho sesikubone mbala kufuze ukuba ube khona kunjeyakhonoko abantu empilweni ibhayibhili ikhulume likhona ekugcineni kuyaphela uthando lwabantu abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokuphuleka abantu asilandaba lokuneni ukuthi unkulunkulu kumbeni bemesabi sebehlonipha unkulunkulu abantu so abantu abahlonipha unkulunkulu vele bayizigilamkhuba yabona khona kufana nomntwana nxa kuyukuthi engalayeli abazali kuba njengakhona lokho yikho-ke akumangalise ukubana kubenzi kodwa-ke into engiyitshoyo khona abantu ngani bayafunda kanti vele yona izimbabwe sesiyithathe emakhiweni sayithatha sijongene sasithatha izimbabwe sijonge ukubana umhlalo siwusebenzise silime sezilokulokhwa ngomhlabathi lowo kodwa-ke abantu sehluleka ukwenza ngenxobana kuba lezinqumo eziningi esihlala lazo empilweni ezomhlawuthi walo yawenza khona kodwa ngasikhulekeni uNkulunkulu uzangenela yikho sebantu bengakhohlwa bana ngathi abantu isabatha nje wasesikhathi isabatha lezayo abantu bonke bengene ebhantini lokubona sicela uNkulunkulu ebe nathi eZimbabwe uzasincedisa uNkulunkulu kahle lokuthi yena kumavula kuvaliwe ila ithembele njalo abakhuleka kuNkulunkulu ebayihlukeni labantu abakhuleka kubantu abantu sibe sithatha ingqondo zethu lenhliziyo zethu sizigqoze kuNkulunkulu ngqa uNkulunkulu wasizwela amen
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika isiphathamandla sikahulumende welemelika uDeputy Assistant Secretary emahofisini aweBeru for African Affairs uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamhlanje eZimbabwe. USkot ukhangelelwe ukukhulumisana lomphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba lezinye iziphathamandla zikahulumende. Uhambo lukaScott lulandela umhlangano we-US Africa Leaders Summit owenzelwa kwelemelika kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa engancuswanga kwanquswa umnumzana Shaba. USkot ukhangelelwe ukusuka elizweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwane ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga ngabe ama sanctions la akhona unsinyo lolukhona ngabe asibonanga amazwe entshonalanga elivuselela okuyinto abayenze kumnyaka lona ophelele uma ngingaphosisi sibonile bevusela lela besengezelela futhi nabantu ababafaka ngaphansi kwalelo nswini so siyabona ukuthi ngaleso sizathu kwehlule emazweni angentshonalanga ngoba futhi yiwo amazwe alokhe esakhuluma esiwabone khuluma emhlabeni ngokungabuseki kuhle kwezwe laseZimbabwe ngaphansi kobuholi bezano PF welike asikubonike lokho kuvela emazweni angempumalanga asikuboni futhi kuvela emazweni eAfrican Union amazwe asakhuluma ngo bubi bezano PF namazwe entshonalanga ukuhlanganisa iEurope neAmerica lokho ke kuyasichazela ke ukuthi kusho ukuthi imizamo kaMnangagwa ayiphumelelanga njalo futhi asiziboni nenkampani ezivela kulawo mazwe zisiza zizozifunela amathuba ukuthi zisebenze kuleli lizwe laseZimbabwe ukukhanya ungazothi khona ubudlelwano weli ke njengoba nivele bungazange baphazamiseka sibona buyaqhubeka buba buhle
ukuvakatshela eZimbabwe okwenziwe ngumongameli Alexander Grushenko wakwele Belarus kungakulomthelela na ekuthini ubudlelwano bungavuselelwa phakathi kwele Zimbabwe lamanye amazwe awo entshonalanga
lokhana kuyasichazela ke ukuthi ubudlelwana namazwe akhona le empumalanga kusho ukuthi buya busiba buhle kuyo izano PF ngesinye futhi leso sizathu babugandi esisibonayo ukuthi singenza ukuthi amazwe angentshonalanga aqinise ukungaba binokuzwana noMnangagwa nezano yakhe ngoba sekucacile phela ngoba impilo yaseUkraine yaseRussia idwebile umzila sabona kuvuseleleka ubutha lobuyana obabukhona ngalesiyana isikhathi okwakuthiwa iCold War uPereshenko ungumngane omkhulu weRussia ulekelelana neRussia kuleyana impilo yaseUkraine sibe siyibona iUkraine ilekelelwa ngamazwe aseEurope be ilekelelwa ngamazwe aseAmerica kuleyampi eqhubekayo laphayana ngesinye ke isizathu esisibonisayo ukuthi vele ngaleso sizathu umfazi kaunkosikazi kaBhadini ubengeka zasondele lapha ezweni leliyana kube kuqeda ukusuka umuntu abambona njengesitha sabo esikhulu kangaka njalo futhi kuyachaza ukuthi laba bantu ababona njengezitha kusho ukuthi banokudlelana obukhulu noMnangagwa nezano PF yakhe
Lo ke ngumnumzana Zinzonkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe. Singakagqibi ihlelo lethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho Hurricane Freddy lingafikanga lolaka kulomuntu obhubhileyo. Lanxa ukhetho soludumela emansumpeni, amabandla amaningi athi kawakaqalisi ukukhankasa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past seven.